okokuqala kuyinto enhle kulinyathelo elihle elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi ba-provide i-leadership bayenze umsebenzi okwenza kube lokuthula elizweni kuyinto ebukekayo kakhulu. Nanxa singakwazi ukuthi kuhlelwane kodwa sikhangalela ukuthi bavuthelele abezobahlale phansi nabakhokheli bezepolitiki abantu baqalise ukuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni ngoba isimo sibi abantu bayahluphela.
Ubona ngani kuyaphumani emhlanganweni lo?
Mina ngakwehlule kumele sikhulumisane size siphulane lapho esedlulana khona. Sikaze sithuthele ezandleni sibulane izinto sidulane kuzamele ekucineni futhi saphinda sihlale phansi sikhulume. So kuyinto esiyikhuthazayo eZimbabwe ukuthi sibe ne-culture yokukhulumisana singakazi sathinte ezandleni. So ngicabanga ukuthi kuyinyathelo elihle elicakathekileyo ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane kutholakale isisombululo kulokuthi abantu bagijimisane bathayane. Sibafisela ukuthi okuhle oBishop Khanye layo nenkokheli zonke oBishop Reverend Mdata ukuthi entweni le abacabanga ukuyenza baphumelele kusize eZimbabwe ukuthi ilizwe lingathi kuqede ukuhlupheka yabantu abakikho.